Ingcweti kwezemithetho lezombusazwe zithi udlakela olwenzakala ebandleni le-MDCT alubamangalisi ngoba kungumkhuba omubi osungene ebantwini ilizwe lonke. Zikhuthaza inkokheli ukuba imanyane ukuqeda ukuze ungaze waqhubekela phambili. Umnumzana Abraham Mathetha igqwetha elisebenzela eHarare utshelela umsakazi ukuba ukuqeda umkhuba wodlakela elizweni yiyo ingqobe ayinikeza inkokheli, kungakhathalekile ukuba ngeyaliphi ibandla lezombusazwe. Anduba ukhulunywe ngodaba lwesekelo se-MDCT sona okuphikisanwa ngaso ngalesi sikhathi.
Abalaleli bangakhumbula kulezikhathi leziyana okwakulwisana uMadison Hlalo labanye bakhe, kwagcina sokutshayanwa ngamatshe lezithina kobulawayo. So mina mbona ngani abatsha kubandla le-MDC kumele bancediswe ukuthi batshiyane losiko lodlakelo, ikakhulu inkokheli kumele zingavumeli ukuthi kube lomunye umuntu ongenayo ngokusebenzisa udlakelo.
Okumele kwenziwe uMathetha ethi kuzinikela kwale nkokheli ukulungisisa lokho okwenzakalayo.
Ngibona ngani inkokheli okwesinye isikhathi iyakhuluma kodwa ingayenzi lutho. Into efuna ukuthi sigcizelele ukuthi aluba inkokheli ye-MDC iyenza izinhlelo ezokuqeda udlakelo, esingathi uqalisa ama-processes ukuthi kuqedwe udlakelo. Okunye okungihluphayo kakhulu ukubana kususela udlakelo luqala asikaboni umuntu othe wabotshwa ngamapholisa. Lokhu kuyangihlupha kakhulu ukuthi kuhamba njani.
Ulandisa ngengozi ekhona nxa udubo lodlakela oluqondiswe kwenye inkokheli lungasalungisiswanga, kukhangelwa ikusasa lebandla.
Bangayekela ukukulungisisa masinyane, kungagcina kubangela ukudidlika kwebandla, kumbe abanye abantu bangagcina besuka ebandleni kube sokusiba ngani kulo bandlululo. Abanye abantu bangagcina sebesithi hayi, kusho ukuthi laba bantu abasifuni thina abavela ngapha kumbe abavela ngale. So mina mbona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi bakulungisise, bahlale phansi, bazame ukumanyana ukwenzela ukuthi abantu babone i-MDC njengeibandla esingathi elesizwe sonke.
Omunye wezakhamizi weMangweni weGoromonzi, uMnumzana Masimba Manyanya, uthi sona isekelo sebandla asicaci ekulungisiseni lolu dubo.
Now if you look at what is happening now, it's a sure sign.
Lokho sekusenzakala kuyisibonelo sokuba kukhona okungamanga kuhle ebandleni okumele kulungisiswe. Kungani ngisitsho njalo? Ngitsho ngakhona lokhu kube kulokhu kuvuka lokho bekumele ngabe kwalungisiswa lidala le-tribunal, ngoba ikhona leyo tribunal kusisekelo sobandla. Leli bandla kumele kube ngelizinuka amakhwapha. Lokhu yikho okwakumele kulungisiswe kusasemasinya. Kodwa khona oba kulokhu kuvuka kokuphela lezi zindaba kuze kube lokulwisana osekubonakala, kutsho ukuba kumele zilungisiswe.
Inkinga uthi sibuthakathaka ekuqedeni ulwisana nxa kuthe kwaba khona.
The interpretation of that constitution can actually lead people towards maloggerheads. I see it
indlela isisekelo sebandla esilandelwa ngayo ngokunye osekubangelela inkinga. Mina ngibona udaba lokuyekethiswa kwezinye izigaba zesisekelo se-MDC endaweni yokuba silandele ngendlela ngelethemba lokuba kwenziwa imizamo yokuba kusetshenziswe isisekelo sebandla kwasekuphazanyiswa yikuba bakhona abakade befuna intando yabo yenziwe, okuyikho okusekubangela okube kulokhe kuvuka kokuphela lolu daba.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution uNkosazana Abigail Mupambi uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi lanxa kusethusa, ngoba sewusabalele elizweni umkhuba wokungahloniphi isisekelo, kungaba ngeselizwe loba esebandla.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba, ngoba kule ndaba e-constitution lapha kule ndaba eyokuthi abantu bafunani. Indaba le isuka nje pho singathi ifuna ukuhambelana le kaba umnangako. So kule situation laphana asifundeni ukuthi namayiberia society la ma kuyi-cooperative sisitshele ukuthi ma kule nto ethiwa yi-constitution kube yiyo esekela yonke into, sibuze kiyo ma isisenza izinto zethu.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso eye Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Dafumane Clement Zenda, ukhuthaza inkokheli ukuba zicabange ngabantu kuqala anduba zibangisane izikhundla njengalokho okwenzakala kuMDCT.
Thina njengebandla sithi umama ugubhe ngabe uyazwisisa ukuthi ayisilo daba lokuthi yimi engiphambili kumbe udaba lwezikhundla. Nxa yena efuna ukusebenzela abantu, kaqhubeke esebenzela abantu isifiso sakhe sokubona ke iZimbabwe ekhululekileyo size sigcwaliswe. Manje ngenxa sokunje esebelwela izikhundla, akusachiyananga lamanye amabandla abathi ke wona yiwo alohlakela. Sokufana msi ngoba sibona ngani sebelwela ke izikhundla ukwedlula ukusebenzela ukuthi uZulu akhululeke. Akwamukele ukukhokhelwa ngoba uChamisa ulabo abalandela abaningi. Asikhuthazi ke ipolitics ze tribalism zokuthi ke imathebeleleni makayime iyodwa. Hayi, iZimbabwe imunye, masibeni munye, sibambe kanye kanye.
Abantu abaningi abakhulumisane lalomsakazo abangathandanga ukuthathwa amazwi bathi osekusenzakala kweMDCT ngumkhuba abavele bawuvumela kusukela eminyakeni yakuqala yokubunjwa kwaleli bandla ngabo-2005 lapho okwaxexebuka icele elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.